Abasekela uTrump sebephanyeke olunye njalo udaba enkantolo yeSupreme Court lapho abacela ukuthi kudluliselwe phambili ukukhethwa kwabantu abazavotela umongameli okuthiwa ngama-electors njalo kulahle wonke amavoti enziwe ngeposo eGeorgia, Pennsylvania, Wisconsin leMichigan. UBiden wanqoba uTrump ezabelweni lezi kodwa uTrump uthi ukhetho lwebiwa libandla lamademokrats. Imithethwandaba ezabelweni lezi yathi akula bufakazi bomveza ukuba ibandla lamademokrats lapheka-pheka ukhetho lolu. Izabelo zonke sezikhethile abantu okumele bavotele umongameli ngeviki ezayo. Okwamanje uBiden kukhanya elama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 kuthi uTrump ula ngamakhulu amabili lamashumi amathathu lambili 232. Ingcwethi kwezemithetho zithi kuyamangabisa okwenziwa nguTrump okhanya engasoze aphumelele kulokhu akwenzayo. Umnumzana Busani Mbusontini, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, uthi uTrump uzama ngamandla wonke ukuba anqobe ukhetho lolu kodwa ukhanya engani iqinile imithetho yawolemelela.
Yebo, kukhona okunye okungenzakala. Bengithi ngikhangela i-last hope kaTrump ibuzona khona ama-electors engela ukuthi evote kube khona i-majority. Kungenzakala ukuthi ama-members e-House of Representatives kube yiwo avotayo. Kodwa yinto vele hayi asiboni senzakala lokho, kanti ama-electors kumele ukuthi evote ngendlela eyiyo. Ngibona ngani kuthiwa i-democracy siwinile, uTrump hayi kusosenzwa nje session yakhe, uyakwazi ukuhamba.
Umnumzana Dan Moyo olandela ezombangazwe ekwelemelika uyakusekela lokhu.
Democracy iwinile, i-America vele ilayo i-tendency ye-self-correction ngoba ilama-institutions aqinileyo kakhulu. Okokuthi upresident unlike abafowethu abaseZimbabwe abacala ukuthi upresident nguyo lamandla wonke, even upresident weparty nguyo decidayo ukuthi ukhetha bani amlandele. Lapho e-America ama-institutions yiwo adetermine-ayo. Ejethi kubonile-ke ukuthi hhayi, mina ngokubona kwami i-democracy e-America has been strengthened really well.
Umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance, uthi okwenziwa nguTrump uyafana lalokhu okwenzakala eZimbabwe. Kodwa uthi eMelika kule mithetho engavumeli umuntu ukuthi angene esikhundleni ngendlela engaqedakaliyo.
Thina wayecabanga ukuthi njengoba befake abantu ama-conservative ku-Supreme Court laphana ukuthi indaba le ingayiqansi ziyefika khona ngale bazafika bayamukele bathi bona ngiwasifaka lapha. Kukanti kumthetho wase-America uthishiyene lo weZimbabwe, abathishisi bezindaba emakhoti basebenza ngomthetho lange-constitution athi ngokuthi upresident ngubani njalo wakufaka emsebenzini ngubani. Ngibone ngani uthapho bezimotshile isikhathi njalo bekhohliswa yikho lokhu ekuthembeni ukuthi yena ungupresident. At the end of the day, nxa ama-institution ve-strong they come back and correct themselves. Ulokuzena Richard Nixon wakuzama lokhu kwe-Southern Strategy, kwehlula ngoba kwakungabhedi i-democracy. Kuza and into enzakale America abantu abangananzeleliyo ngesilungu sithi what has happened to America is the exception to the rule that proves the rule. The rule is that democracy and institutions always win. From time to time angadistedwa kodwa qine winile kuphela ngoba esakhiwe ngaleyo ndlela.
Osekela uTrump umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi uthi uTrump ulandela imithetho evumela ukuthi umuntu aphikise impumelelo yokhetho nxa engasuthiseki ngendlela oluphuthwe ngayo. Uthi imithethwandaba iveza ukuba kule mthetho eqinileyo kwele Melika.
I-America babuTrump ufuna ukuba babuTrump ukuvumela ngizovuma ukuthi democracy works well.
Kusenjalo, uBiden okwamanje usekhethe abanye abantu abazangena kudala le-cabinet lezinye izikhundla eziqakathekileyo zikahulumente. Nxa engakhethwa ngemfanelo uzangena esikhundleni sikamongameli ngozibandlela. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nguGibbs Dube.